athi lina okumele likwenze into elula dinganini laba elithi yibo abakhulu be-CCC abanikazi bayo lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayinileyo bayamazi yini lingathola leyo i-information selingangikhola libuya umebhe kuma-third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku-CCC akulandaba lama-candidate records thina awe-CCC As far as we are concerned, Ule 2/3 majority of parliament. So tina slanda bala ma records, ayenzwa yi CCC. It's not in our best interest. So we are not even involved. So buza nini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayini lama candidates abo hangena sibili ku parliament bayamazi yini